Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 zibandlela. Happy New Year 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje siqala nje umnyaka omutsha lamhlanje inengi lithi umnyaka esiwugqibileyo izolo ubumubi kakhulu.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababe kuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe.
So kulombuzo othi imali engamadollars inkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uZulu phambilini kwezulu lesiphepho uCyclone Charlene elingasananga ngolaka ayichaphazwanga na.
Alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho.
UZulu ezansi emandebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kulesi sigaba ngobuningi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu kwenzela ukuthi abadabuka kuleso sigaba labo bathole inzuzo.
Amacimbi yiphiwe sethu esasiphiwa nguNkulunkulu endaweni yethu okufuze siphile ngaso, ifuze sigole esithengisi ifundise abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka omutsha lamhlanje inengi lithi umnyaka esigqibe izolo ubumubi kakhulu. Sixoxe lelunga lebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababe kuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe. Ubenzima kakhulu uguqule izinto eziningi kakhulu njengoba ubona sesidlalo kuyaba ukuthi ngesikhiwa yi-new normal. Besingazi ukuthi umuntu angahlala endlini kungasetshenzwa, sikwenzile sikubonile. Besingazi ukuthi sizahamba sigqoka ama-mask, sikwenzile sikubonile, sisiloku sisakwenza. Besingazi ubana uyakwanisa ubana ungavalelisa umzimba womunye wakho nxa ethe wadlula, sikubonile konke lokho. Kodwa intando kaNkulunkulu isehlakaliswa uNkulunkulu yena ngiyokwaziyo njengoba enguye umnini mandla wonke.
Ungathi kukhona yini okuphumeleleyo okwenziwe nguhulumende lebandla lezano PF?
Ibonile uhulumende kuqeda amanye ama projects ikakhulu ama projects amadamu. Sibonile njalo sokungena futhi ekulungisweni imigwaqo ethize. Siyabona kuyachova iByBridge Chirundu Road, siyabona bazama ukubuya kweminye imigwaqo ethize eminenginengi. Sibonile njalo egcina isithembiso sakhe esemali ye-devolution ibuyile emakhasini kunje lapha kobulawo. Sibonile isebenzile esigabeni se-Country Park le endaweni ezinye ezijijineyo imali ye-devolution ifikile sibili kuma-initiatives afakwa nguminister uprofessor Umthuli Ncube ethatha ama-2% tax lana ayewayenza atshengisile into esuke yathi noma kube ngumnyaka omnyama kangaka kodwa kube yinto yokuthi ungakukhangela lawe uzwa ubobotheka kancane.
Nxa sesibheka phambili sikhangela umnyaka ozayo, ubona ungani ngumnyaka othembisayo yini?
Ithemba kalibulali mfowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngezulu lele athi wasinika lona and silethemba lobana lizayala lilokhu lisina. Ukuna kwezulu kuza sinceda kakhulu. Mina nxa ngikhuluma ngendaba yemkonomi ngihlala ngisithi ebantwini into one ebisisele iphisi yephazulu ebisisele ukuthi umkhono wethu ulunge yilo izulu leli. Njalo sibonile uhulumende erola out iprogram emfumvudza intwazi leyana lapho-ke okuthi kona izimuli sezilima okuphindiweyo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PF. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Sokulo mbuzo othi imali engamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uzulu phambilini kwezulu lesiphepho ucyclone Charlene elingasaba ngalolaka ayichaphazwanga na. Imizamo yokukhuluma lonkosikazi Monica Mutswangwa onguye owazise isizwe ukuthi kusungulwe isikhwama sokuphathisa uzulu yehlule. Kobulawayo leli zulu line njengensukwini lanxa kwezinye indawo bekulomoya. Sixoxe lesiphathamandla seProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ufikile na ucyclone Charlene kobulawayo.
Yebo, singathi ukuthi ngamafichane lifikile. Sibe lemkhizo lamayezi kade kuthwele kakhulu besicaba ukuthi mhlawumbe sefike, kodwa ke alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho. Abakade bekhongozele ngamabhakethe kafikanga la kukota amabhakethe kugcwala. So ngamafichane yebo yekufika lifikile, kodwa ke alisafikanga ngesiqhotho kasi sikhangelele ngaso.
Kodwa ngokuzwa kwenu abezomkhathi bathini, bathi izulu leli lizafika yini lamhla kumbe kumalanga la alandela amalutshwana kumbe vela lisafika?
Khona abantu loku bekhangelela ukuthi mhlawumbe lingakhifiza, like lakhifiza kathesi nje ntambama ama-4, kodwa kalikhifizanga kuya ngapi. Ngokunjalo ke abazwisisa ngcono ngezama-cyclone kumbe ezama-depression, i-depression ivele kuyokuthi ibhanti nje leyeza elidlulayo. So sikhangelela ukuthi mhlawumbe selidlulile ngoba kukhanya kulizangena kwele Botswana. So ngokucabanga kwethu sibona ngazani kuthiwa iyezi lakhona selile. So kungasala nje kusina izulu vele selikhangeleyo njengoba kungu-December kunje ukuthi izulu lebelo ukhifiza lapha laphana, kodwa hayi sibona ngathi ingozi ka cyclone isidlulile. Ike ezwakala ngapha ke botsholotsho labo lubhane ukuthi kwaba khona imkhizo sibili imbizulu eliqinaqinileyo kubaliso 87 mm labo 58 mm. So sibona ngazantu akobulawa sidlule.
Ngokubona kwakho abantu bebelungiselele okokuthi ingozi kade izingafika bebengenelisa ukuzinqabela?
Abantu kobulawa besebelungiselele la kwezinye nje indawo ezivaliswa othipinke kusiya khonale, kodwa ke kobulawayo sibonile ukuthi city council ibisikhiphile izindawo zokuthi abantu bangaphephela ngapi. Ziningi izikolo beziqanjiwe emalokitshini athiyetshiyeneyo ukuthi abantu bangaphephela khonapho, njalo abantu besebekhuthaziwe ukuthi benzeni besebengenile emsakazweni. Abe-city council bangena emsakazweni abakhangele ngezomkhathi lokuthi abantu bangazincedisa njani. Lathi ke njengenhlanganiso yezakhamizi aba lohlelo kuradio sikhuthaza abantu ukuthi balandele khonke okuthiwo i-BCC. Ngamafichane ke izakhamizi bezivele sezimelele ngwananzela abaningi izolo balele lethi sibili belinde yena u-train wabusuku kade ukuthi uyagqayisa ngayo ushaleni. Ngokunjalo abanye abantu bese bebonakala ke begubhagubha lapha laphana belungisa izikhala zamajura lokwenza ukuthi amanzi adlule. So ngamafichane singatsho ukuthi hayi abantu bese bezimisele bemelele njalo sebezwele ezixwayiso kade ziphiwa yi-city council ukuthi bangenza njani.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ibulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Zansi emandebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogola amacimbi, esithi kumele kube lomthetho ovimbela laba bantu kwenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labantu eligcwele emaplazini eGwanda ekhezi kanele insiza lapho kugolwa khona amacimbi kulezi nsuku ngabantu abavelele emangweni wemasingo kusiya emberengwa osekuthe uzulu kulesi sigaba khonana ngokuthi laba bantu babaqedela amacimbi okumele ngabaphilisa bona njengabahlali bakulezo ndawo. Umnumzana Love Moncube yisakhamuzi seMatobo South njalo uthi laba bantu bokuza baphazamisa impilo zabo ngoba bephila ngokuthengisa lawo macimbi.
Sifuze sigole esithengisi sifundise abantwana njengeyokudla ngakho kodwa-ke asikwenzikho nokho ngokugcweleyo. Kula bantu abakuza bavela kwezinye indawo bafika bangene nje begole amacimbi ethu bethathe behambe thina singatholi lutho.
Uncube uthi bekuza kuba ngcono nxa laba bantu bokuza bebuya kibo uzothenga lawa macimbi hatho ukugola amacimbi abanye babo begamula isihlahla.
Kanti-ke kufanele ukuthi abantu laba ma befika beye ekhansilini bebhadale imali le ibuye kithi ngoba indawo ngeyethu or bebuye bezothenga bona bethenga amacimbi kithi sibathengisele sithole sigeyine nothi ukuthi bebuye bezothatha nje mahhala behambe bekibo bebe yibo abageyinayo loko kuyasilimaza lo.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane laye othi laba bantu abavela kwezinye indawo kumele babhadale.
Ababhadaliswe izimali okuyilayo imali yokubhadala kabuyele kibo ngoba kakuncedi ukuthi babuye bezosithathela inodi yethu ngapho bona behamba labo ngale besiyabhenefita. Thina ngapha asisuki lapha sihambe siyofika khona le kibo sisiyadinga usizo khona lolu njengokuthi khona siyotavele kukhona ukukubona kuphela kumbe kusemgodini wakibo khona ukhulumisa iNdebele vele hhayi.
Nake nekhansili yeGwanda yabika ukuthi abagola amacimbi kuzamele baphiwe amaphemithi ukuze lawa macimbi agole ngendlela eqondileyo kungela kuqanulwa kwezihlahla njengalokho okwenzakalayo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukubathatha amanyathelo wokuzivikela kwisiphepho sezulu le-cyclone Chalane ebesikhangelelwe ukufika esigabeni seMatabeng South izolo ebusuku. Umphathintambo obona ngezemvelo umnumzana Ngqobezitha Mangaliso Ndlovu uthi lanxa lesi siphepho sezulu singasela mandla kabasoze bagoqe izandla njengorhulumente.
Babetransport sebefakile ama-systems abo in place. Kulama-companies akhangela ngezokulungisa kwemigwaqo asebe-assign ama-provinces ukuthi babe beku-alert nxa kule ndawo ezile migwaqo ekhukhulwayo kumbe ama-bridge akhukhulwayo bazagijima bayofika khona lapho. U-cyclone Idai wasifundisa ukuthi into lezi ziyalungiselelwa masinya.
Nake u-cyclone Idai wabulala abantu abafika phosa amakhulu amathathu eChimanimani wathe iningi lezakhiwo lidilikile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp. Siqubanisa ke le ngoma ezimnandi.
Zimbabweans, ngithi happy new year to you all. Mina lapha ngilesikhalazo bantu. Ngicela ukuthi umphathi isikolo wesikolo esithiwa iHlangabeza High School eselapha eMathebeleleni ukuthi akhe asicazisele ukuthi yindaba egejisa abantwana amagodi esithi yi-corporal punishment. Nasazwa lapha uthiwa i-education 5.1 isithi akula mntwana imele vele eyenziswe i-corporal punishment lapha kwelethu eleZimbabwe. So sicela likhe limtshele kumbe esichazisele ukuthi indawo esenza khonoko.
Basanga ze studio seven. Ah, mina ngithi ngendleke laba bafowethu abesiNdebeleni enganjalo kubezwa besithi amaNdebele siyizithutha ngosupport chamsaka support iNdebele. Namhla kuyini lokho? Lalithi yeli laphambili ngomama, phambili ngomama, phambili. Namhla lithini? Selithi phambili ngobaba, kanti selisithi. Ake lisifuzele bona baphendule lapha basitshele ukuthi manje selisithi. Sase sithole nzima lapha kuthiwa yeli support amashona. Nanku lalisapoteni shona selilalo khonapho kuthi napha ku-alliance yesiphusha leshona sesikhatshana lina selingaphi seliqala lobaba sapotani baba sipo. Thina vele sithi jamisa jethe 2023 silochamisa singamandebela sali kodwa sasingasoze sisapote i-program yezana neva lapho ngitho kade silithini nxa kunje Libo supporta ngengqondo bantu bakithi lingasupporti ngokuthi ngesibongo. Asisupporteni politics ngengqondo. Yikho kusiphisele emuva khona ukuthi sisupportana ngemhlobo asisupporti ngengqondo ukuthi sibone ukuthi asisupportenini i-idea yomuntu, ama-policies omuntu. Singasupporti umuntu ngokuthi ngwakithi. Hayi, i-policy yakhe nxa i-wrong i-wrong. Kathe silithini manje. Umonzi wena supportani sibo ngelinye phela ishona nasijamisa jetejete kuningase kusebenza nanku sokufile okuyiprogramu kwe ngavela ngakhuluma mina ngathi i-congress liyana iyawinwa ngumuntu ofunwa izanu nangiyana sewinile kwavela kwakhanya kudala ngiyabonga
nawusumoya wami nawusumoya wami ubona uhamba lethele ngifuna
ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu okhuluma ngohloniphani umoyo owakwaPhindi laphana just u-2020 kumnyaka kaDongemuhlanga nangise osima sikhona sikwele South Africa la sibona i-COVID sigadle kwesipilo okubonisa ukuthi hhayi kulobunzima impela esicela nje ukuthi kube kuthiwa abantu baziphatha ngendlela efanele nakhona lokhu umgomo nje esiyinikezwa nguhulumende ukwenzela ukuthi siphephe ngoba lolu bhubhane ngibisanga impela yeyikunzima hhayi ngingakhohlwa ukuthi ngibolise umndeni wami wakomoya kwaPhindi lapha empepe lasemawani laphana ngiyabulisa
ngiyalibingelela kustudio 7 ngabe nivuka njani nonke basakazi abahle abathandekayo sibonga umsebenzi omuhle kangaka owezindaba siyazithanda ngempela iindaba zimnandi zisazisa indlela ukuthi la esisuka khona siyaphi bengithi nje ngiphose lami lami kancane ngendaba ye-MDC. I-MDC mina ngowami umbono futhi lokho ngiyakufisa ukuthi ngabe ingavele nje ihlakaze kuphele yonke kusale kungalanto okuthiwa yi-MDC. Ngani ngoba iqala ukuba le nkinga yayo ihluleka ukuziqoqa kusase noTsvangirai yasplitter into 3 pieces. Kwanamanje kwabe uThokozani Khuphe lo Chamisa kwaba into efanayo. Sokungukhuphe nanana amanye amamemba asele nawo sokuyinto efanayo kathi into abayifunayo bayayazi nje allright ngubani ke okufanele adliwe angishi ngabe before baye ku-congress yakhona leyo ngabe bayatshela abantu ukuthi no mina ngadliwa nzoyala okwenzela ukuthi abantu bengavoti because ivoti yilona elishoyo ukuthi udliwe noma uwinile ma umuntu sekadliwe uthi kona kurojiwe kurojwa kanjani ubani okufanele adliwe i-MDC ngesingami maZimbabweni singabe nomthandazo zonjo oyiwani ivele iphele kungabi into ekhona because asiboni lokuthi umhlahlandlela wayo ufunani kuyiwa bagaqele nje izikhundla bengene kobozap amaphati la makhulu and khona manje bakhulupha lisizano izano makunje ijabule inceba phansi ngoba uyababona ukuthi into abayiyenzayo abayazi la bangibhora khona ababheki nokuthi isikhathi se-election singakanani khona manje kusele kumbe 1.5 or 2.5 ukuthi kuye ku-election ngapha kuliwa abasafuna ukuthi bahlanganyele hayi MDC ni right imali phela lena ikho into elisenzela yona vele kade laba khona nje hayi kusetshenza ubuthutha bodwa lapha
siyalibingelela basakazi lonke labalaleli bonke abomhlaba kastudio 7 sithi njani impilo hayi mina ngiphilile nampile kakhulu hayi lomnyaka uhamba ngakuhle sibili zonke izinto kube kubi kakhulu akulalonto esingathi ihambile kukhulu unyaka othi lomkhuhlane uhlavala zonke izinto so vele hey lomnyaka kulamnyaka uyabube njalo ube njalo othi uhloka wephula zonke izinto akulanto ehambile kakhulu sibe emsebenzini khonapho hayi okhuluma umgcini dladla ozalela upane emzweni odade wathi ese Francis Town
Hallo Thokazi siyabonga ya 2020 bakithi yazanga umnyaka omuhle sisikhangela bayenzakala kusukela ngoMashi saphila nzima bengingatsho mina indlala yona lekhona nesimo hlanokhona ukuthi langakithi sisiphila ngamanzi siyalibonga lezulu nanti selini izifuyo akudla kwenzima nonyaka ungazabone ngoza kukhohlwa sazi izingonjani akathi sisike abone ukuthi kwenzakala njani nanko kuyabikwa futhi sizathembela kwezumandla umovini ngwinya isidaluka lupane
sakala sakala sanezwa bekhuluma sase sawubona nathi wela yethu sakala sakala sanezwa bekhuluma abamhlophe sase sawubona nathi wela yethu coronavirus coronavirus kills oh yes coronavirus is real COVID-19 pandemic
Salbonani, salbonani ku Studio 7. Mina igama lami uAdolf Shaba. Siyabonga ngomsebenzi omuhle lisipha wona indaba ezingumngqo. Mina into engithanda ukukhuluma ngayo, ngithanda ukukhuluma ngendaba yalabo bantu be-MRP. Every time mabangena bakhuluma ngokuthi amashona yenze lokho, amashona yenze lokho. Ubona, instead ukuthi bekhulume ukuthi bazoyenzani uma bevotelwa ngabantu wena bakhubabhizi bakhuluma. Angeke kutulwa noSatani ukusenza imisebenzi kaSatani ngoba imisebenzi yabo into abazenza ziyazifananela lezo ZANU-PF. Mina ngibona umehluko wakhona. Ngoba iZANU-PF umsebe ithuluzi elisebenzisayo kuze kube ilokhu divide abantu. Bengacabangi ukuthi bazothola amavoti. Yikho abantu bengabavoteli. Behlulekile ukuwina even iwadi yodwa ngo-2018. Namanje akula ndawo ongathi ungahamba ukuthi hhayi liyana yindawo kumbe indawo yabo. Akwenzeki lokho. Abanayo i-grassroots support. Bangabantu nje abaphethe ngokukhuluma kubo-Studio 7. Akukuyi-election abasuke bawine ngisho newadi yodwa. Kulokuthi beconcentrate ezintweni zokuthi bazoyenzelane abantu uma bengavotela bebesemandleni. Abanye bakhona ama-leaders akhona siyabazi bahlulekile bakhe bavotelwa bekwamanye amabandla yiko sebesiya ngale ngoba abasela power lapha abakhona. Silabo Moses Mzila Dlubi waye ku-MDC wavotelwa ngo-2000 kuba ngu-MP ebulilima wavotelwa ngo-2005 wavotelwa ngo-2008 kodwa ayikho into akayenza ongathi ungayibamba so bazoyenza ngoba sebeku-MRP beyeke futhi lokuthatha le ndaba yokudliwa kwamakhube njengethula abalisebenzisayo. Umakhupu uzenzela amaphutha akhe uzixotshela abantu be-MDC Alliance wazenzela izitha eyedwa.
Duck and I'm still here.
Yeah.
At the peak, moving in circles, trying to figure it out. Where to go from here, cause when you're up here, it's different. From when you're coming up, trying to be the
I never came to go as well. Corona, but I miss I won't see into what I love you. Never finish him. Sing as one of the Yaga 2021 was faster than I 2020. I was my Corona years. Yeah, put out a van to one my young king to a pretty man. It's what Pedro would have what Pedro young king. I was in my son. But let's hope 2021 I was over. I don't know why the wood is with Diana. The wood eyes are pure corner.
Like so.
njani basakazi abahle ngu-Alec Nyathi okhulumayo. Hhayi, u-2020 ngomunye umnyaka ole-history engasoze safa sayikhohlwa empilweni zethu. Zesikhumbule i-history engisayizwayo nge-freezer ngaleyo minyaka. Ngomnyaka omubi kakhulu, kube lento eziningi kakhulu, izifo, izindlala, abantu bephelwa imisebenzi, abantu besifa, bewulwa yi-corona. Hhayi, lo msimnyaka lo hhayi ngumnyaka mpela ole-history enkulu kakhulu, enkulu kakhulu edlwa wonke ama-history engiwaziyo emhlabeni.
Sanibonani Studio 7, igama lami ushukela, mvuma lapha engayi. Njani basakazi bami? Hayi, siyaphila thina. Udle kahle ukhisimusa? Hayi, nathi sudle kahle kakhulu. Sibona ukudumala kakhulu ngamaqembu akithi ezepolitiki. Yikho kusiphatha kabi kakhulu, sigcina singasazi ukuthi siyaphi nelizwe lakithi. Kakhulu ngiqondisela phaka uqembu likamama uMakhube, okuyikuthi asisazi manje ngobe singathi siyakuzwisisa uphuma wakhe MDC Alliance. Kodwa-ke manje nanku sekuvotiwe futhi MDCT bathudliwe nguMonzora. Kuzwakala ngathi umuntu futhi sefuna ukushiya futhi iqembu ethi kube nokuqilibezelwa. Kambe umama Makhube kuyikuthi ulwela isizwe noma ulwela isihlalo? Asisazi ke lapho kube ulwela isizwe. Ngicabanga ukuthi imphumela ubezayamukela injengoba injalo. Uma ebona ukuthi kuyehlula kula maqembu, hhayi akazijoyinele iqembu lasekhaya i-MRP namanye nje amaqembu esinawo, ngoba kulawo vele nje MDC siyazi ukuthi siyahlala singama-vice president akhona. Ngoba vele bayathanda ukuphatha abafowethu baseMpumalanga kakhulu, bathanda izihlalo eziphezulu, abazithandi izihlalo eziphasi, bathanda izihlalo eziphezulu. Ubengeke kwazi vele ukuphumelela umama Makhube ngamadoda ababambisane nawo. Kwaba buhlungu nje ukuxosha nje ubaba uBhebhe, ngoba nguye umuntu owafuze ebambisane naye kakhulu, umuntu wakubo. Labade bathembe njani uMonzora kufana nokuthemba isitha, namhlanje bamjikele. Asazi-ke mama Makhube dadewethu ukuthi okwamanje ucabangani. Kodwa mina bengasho ngithi buye emaqembini asekhaya, sibambisaneni, sibone ukuthi silivusa njani izwe lethu Mthwakazi, sibambene. Ngiyabonga.
Hayi, into kaMakhube leyi ivele kayizwakali. UMakhube udliwe, yena akavumi ukuthi udliwe. Anti bathi iphathi yakwe-MDCT iphathi elandela i-constitution, abakuvumi. Bona baqaliseleni ukubona ukuthi uMonzora utshontshe imali, bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll? Anti kokuqala ku-check i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini. Bonke ba-check zonke izo zabo okumele bazikhale, bazibone ukuthi ziqondile yini. Amanxa ezakhala aye abaleke ephuma ikhetho lungakapheli, athi udlelezelwe uMonzora uyenze yakhe i-voters roll. Bengayiboni ukuthi ngamonzora yini. Abavumi kathi abantu labo abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma, laseyenza njengoTrump. OkaTrump akusebenzi lokho. Yikho lapho esizabona khona ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe iqotho yini, kumbe iyathatha ihlangothi. Ngoba vele kube kumela kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani. Kathi noma edlelezelwe 883 120 149, hhayi madoda abadliwe hawa, abanikwabanye kuphela. Lokho okuningi lokhu bayaphela bakubone ngokuya kwezikhathi, abantu bazamlandela. Okwakathi esudliwe uMakhube kavume kuphela ukuthi hhayi usedliwe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba. Siqala nje umnyaka omutsha, iningi lithi umnyaka esiwugqibe izolo ubumubi kakhulu. UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogala amacimbi, esithi kumele kube lo mthetho ovimba laba bantu wenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lomnyaka omutsha olifisela inhlanhla kumnyaka esuqala lamhlanje. Igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.